Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kugwelelana lohulumende kapresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edalela ePhalamende akwele Bhilithani athi kakumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene le National Economic Consultative Forum. Ngolwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi leZITF unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeminyaka nje sesibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenzeka ukuthi labaphandle bafuna ukwenza amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani iyangaphi amathuba akhona okuyimvesa kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission siqakathekile ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyeZimtrade.
Ukubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza esikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Leli sikhoneza ukuthola kwampana, even though sometimes what, but siyathola something kwampana ngokwesikubumbileyo. Leli Zimtrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi. For example, ngasifuna exporter, iyacitha uku-exporta because sikuqadekisa onata. Sikhonapha kuZimtrade.
Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. Umnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le 1 year ngikalile ukufundela ukwenza izicathulo. Dunga empathy kulo titsha ongincedisayo engidingelwe so uyoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe umnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi owezitf walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka namankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezitf bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentatheli izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana po aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program. Therefore, because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish it to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku, iTex Expo Hamson eNAST American Space kobulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lo mhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe-UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo we-ZITF owe-Scholastica ozaqhutshwa ngumqondisi we-National University of Science and Technology usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edalela eParliamente akwele Bilitani awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela lokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skala okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke unxusa omnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba umnangagwa kamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyavezi ukubana kwele Zimbabwe kule dubo mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke aku-constitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke mabadlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatsheni abahlunyezwa ngohulumende, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla lezaphu othi ukusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa ngohulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilandi lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabela ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bawuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshiko zombusazwe omnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele likwenze ukuze lethenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwele Ngilandi kazikho kuwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom All Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayine lincwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blestow, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hain, umnumzana King Johnson, lo mnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacubungula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu anjengabo UK labo US bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eKhatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana le-border yase-Egypt. ukuthi bekwazi ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nga abantu bese emumena njengalo khona athese Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika?
Yeah, I still ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ezwa ekuzwekazi leAmerica. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, ukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba izona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayexoxisana. Nxa kusese lomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesibili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokuqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula athoba aminwembili 82. Yena uthi uqine saka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isesungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria, lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, gobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RFC yekela Zimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo, ngoba sikhuluma kanje ngathesi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama-200,000-300,000 kuyakuthengisa abantu imali abayiholayo vele imali engabahli ndawo. Into ehluphayo ukuthi uhulumende sama ukuqinisala ekalaleni sethi kunanzelela ukuthi yo imali leZimbabwe iphela amandla, sathi uhulumende akuyimise kancane usebenzele imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke, usolungisa leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies a-right lamithetho ezanyethi ukuthi ivuba lohulumende ngalele kodwa kathesi ibili hhayi abantu bezimbabwe sebeyigcini.
Akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphuma ilanga siyatshona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke, umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kathesi izisebenzi abaningi bahlakani banantambami sekhona ngkhaya, ubane bahamba ngenyawo ngale ntoba yentoba isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bathole ukudla kuba ngini. So iqiniso yokuthi abantu baphila njani, abaningi bathola sebechayizara bana umntu azama ukuthengisa amatamatisi, omnye umntu ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezo kuthiwa kuthiwa amabhele lezi zizo sebezizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bebaphila nje okuthi kungaqhubeka kunje sibone ngathi abantu bengagcina engqoneni sebesenza umsebenzi owagqithakaliyo ngo-130 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi Usibindi usuke efactor lethize abe sengene ezidaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo, kuyaphandeka kumbe vele ukuchitha isikhathi lokho?
Eqinisweni akuthandeki lutho, ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abathandayo kathesi iinumber zabo zizisesabeni. Abantu kunyasebebenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idole ukuthi athengise kwaleyo lawo njalo abanye kuthelethweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki. Abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicabange nje eziningi bekuba ne-stress wabahambane emgwaqweni abaningi ukugojisa. Eqinisweni abasatholi ukuthi bale bakuthole kodwa uthiukuthi hayi mali amiyethina le ukuthi ekhize impahla yabantwana ibowelanye la but eqinisweni akusincedisi and ukuthi ngokuthi uhulumeni ndikhonoko ukuthi ngitshela ndonisu njengezisebenzi kodwa ngathi kaboni so uhulumente ongalaleliyo. Kodwa siyakwazi ukuthi xa usezebhoda ngalezi umongameli welizwe esithini as a listening president kodwa ke sube ngathi ezisebenzi ayikasilaleli because siyadibika sikhuluma la everyday ukuthi akunanto eyenziwayo.
Khona vele izisebenzi zisahola yini Sibindi? Nxa sihola sihola malini?
Izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngobuningi babo besiyakhotha ngaphana ma-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoa nxa usintela ngapha ngapha emalini e-amerika eyiyethenga kuphela mani ngoba eqinisi wona kubayese kuthi ukuthi khathesi uyahola imali i-RTDS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi ilithe imali yemzini ngoba yiyethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ingxenye vele lezi-$100 ngobuningi babo nxa usuyithintela ngapha emalini emzini. Pho umuntu uphila njani $100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa umntu yena bafuna ama-$60 i-room eyodwa. So kuyakuthengisa ukuthi abantu bezimbabwe baphila nzima njengezisebenzi.
Umjova la iyabiza e
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawasa-ecout department esithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-ecout republic ashana into kuselelitshe uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane usefuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazenezi iwanani zilhamba ngenyawo and futhi yananzela amasozi akhe advantage abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezinde kusuka abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayanyaza kungenxa yokuthi abantu bezibaba khona bechaya into engelayo ngoba zamfika sengela nto bamchale khona ukuthi wawungela mali.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisiyo ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacubungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana achiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalinhlanhla befike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi zathu ezinenge ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalela abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi bebona abanye belotsholwa enebisesala. Ama-beliefs lama-doctrines e-society wayenza ukuthi abantwana bonalapho begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathabeleland South.
Kusaselenkolo leyana eyokuthi umntwana oqakathekileyo ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma-community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lomntwana oyinkazana amathuba asebewaphiwa asefanana.
Umqeqetshi wenhlelo kwinhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
kunye kubangela lokho ke imimango ehanjwayo kuyiwa esikole yathola ukuthi isikole eziningi zikhathana so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike ezikolo whether umfana kumbe uyinkazana kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taunga Nandoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethe ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya hayi le nto iyasilela leyo mina ngayibona ngamamehlo akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya abantwana bayetshelwa bafundiswa ukuthi ungaba lemsebenzi imisebenzi abangayenza yile lale abanengi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana yesikolo kuphela then bazimsebenzi yale abayibona engcunya abo teacher amapolisa ephela khona apho abakwazi imisebenzi mnengi abangayenza empilweni zabo.
Undlovu uthi kulabanye obenkolo ezijeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba lamabandla ayalayo ukuthatha ama vaccines amajekiseni kodwa uhulumeni ungenele lamayama lezi inhlanganiso amabandla njalo sabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo kasingeneni emabandleni nalawo sikulungise khoroko ukuthi umntwana hayi akaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele parliamente unkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele parliamente lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Ongenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabo bhimu ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane kube nendlela ongancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government njalo kube lemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo kodwa abanye bakuleleka bathi ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtongameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela usongulwe lamhlanje umbukiso omkhulu weZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi lingakhohlwa uhlelo lwakusasa ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yeZimbabwe.